Laloba uhulumende bamazwe amaningi omhlaba besenelisa ukunikeza amaphilisi abantu bawo abaphila negciwane lengculaza ele-HIV AIDS, isimo sezomnotho eZimbabwe sikhanya siphazamise inhlelo zokulwisana laleli gciwane ngoba phakathi kwalomnyaka ka-2019 amaphilisi la ake asilela. Umnumzana Thembani Nyoni, oyingcwethi yokuxoxisana labantu abaphila legciwane, uchasisa ngenhlelo zokulwisana laleli gciwane eZimbabwe.
EZimbabwe na njengelizwe ile strategy sayo ukuthiwa test and treat, okusho ukuthi umuntu nxa esinje endaweni njengesibhedlela bahle bemteste bemhlolisise ukuthi engabe lalo igciwane naye, ingatholakala elalo igciwane bahle bemfake emaphilisini ehle iqalisa uhlelo lokunatha amaphilisi. Singakhala njalo kubo mama abazithweleyo bakhuthazwa ukuthi bebuye bezohlolwa lama partners abo ukuthi bengabe belegciwane na, nxa bengatholakala belegciwane lawo behle beqalisiswe ukunatha amaphilisi. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi omama abamunyisayo bakhuthazwa ukuthi beqhubeke besebenzisa amakhondomu. Ukusebenzisa amakhondomu bavikela umama, bavikela njalo lomntwana. Lokhu yikulondoloza ulutsha lwakusasa, yikulondoloza igeneration ezayo ukuthi yona ikhule ingela gciwane le-AIDS.
Unkosikazi Sethule Sibindi ongumongikazi emaphandleni, yena uchasisa ngokunzima ukuhlangana lalabo abayabe betshiyelwe abantwana abazali sebethethwe umphefumulo yileli gciwane.
Izikhathi eziningi bayabe bengasazi isimo sabantwana segazi maqondana le-HIV. Uthola ukuthi abazukulu abasoze bathole iselapho sokucindezela igciwane le-HIV egazini nxa kufanele. Amalanga okuthatha amaphilisi angasaqakathekiswa, lokuswelakala kokudla okwakha imizimba emakhaya, bacine futhi sebehlaselwa yimkhuhlane ethatha amathuba.
Unkosikazi Lethu Buhle Mathuthu, omunye wabomama abazithweleyo, uthi bayafundiswa ukuthi bavikele njani abantwana basezithwele langemva kokubeletha.
Mina ngumama ozithweleyo, so siyahamba ngale esibhedlela kuma-check-up. Nxa sifika ngale bayabe sifundisa mayelana nge-HIV ukuthi kumele sivikele njani abantwana. So bayasifundisa bephinde futhi besifundise ukuthi uma sesikhululekile sabathola labo bantwana, kumele futhi sibavikele futhi kulomuthi abanikwayo ukuthi abantwana bethu sibavikele bewunathe aze ayephuma ebeleni ewunatha. Ukuphuma kwakhe ebeleni kuyekela kwakhe umntwana ukumunya. So kuyasinceda kakhulu njengabomama ukuthi lathi sivikele abantwana bethu. Akumelanga ukuthi sitshedele emuva, kodwa hayi, kuyasinceda kakhulu ngoba asizithandeli lathi. Kuyasinceda, siyabonga ukuthi lathi sathola imvikelo yokuvikela abantu.
Umnumzana Thomas Zondo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu kumele basebenzise amajazi kamkhwenyana ukuze igciwane lingamemetheki.
Lapha sesikhulumele ukuthi omunye nxa ngabe zuze umngani wakhe ukuthi alithembani, kumele lisebenzise amajazi kamkhwenyana, ngoba amajazi lana yiwo angathi avikela, protector, kulokuthi nje abantu behlangane nje ma behlangane catch. Ijazi likamkhwenyana liyavikela njalo liyabe lokhe lisehlisa igciwane leliyana lingalokhe liqhubekela phambili lisiya phambili. Ama ijazi likamkhwenyana leli liyaprotekta sibili, liyehlisa lokuthi umkhuhlane lo unjani kungabulokhu uqhubekela phambili umkhuhlane lo. Abantu abasebenzise sibili kakhulu amajazi kamkhwenyana lawo, yiwa aqakathekileyo kakhulu. Akuyavikela, kuyehlisa futhi laligciwane ukuthi lingaqhubekeli phambili.
Eminyakeni edluleyo iZimbabwe ibisibalelwa kwamanye amazwe omhlaba alenhlelo ezinhle zokuvimba ukuthelelwana lokumemetheka kwegciwane lengculaza, kodwa isimo somnotho esingamanga kuhle lokusilela kwemali yakwamanye amazwe, lolu hlelo njengezinye inhlelo zezempilakahle luphazamiseke kakhulu lonyaka okudale udubo lokusilela kwawo elizweni. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.